Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhla ziku 6 Mabasa 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje isikhulumeli sedalela eParliamente umnomzana Jacob Mudenda ukhuza amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change ukuthi angalokothi aye edale egqoke impahla ezilombala olithanga kuleli dale njengalokho abakwenze izolo.
Ngoba nxa enxesa sithi ikhala liyayivunyelwa, that means abe MDC Alliance akusafuzanga baqoke red, abezanu PF akusafuzanga baqoke yellow.
Ukhetho oluzayo solusondele, kodwa amabandla ezombusazwe asemadolonzima emkhankasweni. Kwenzakalani?
Njengoba indiphume nje ngoba vele bekukhangelelwe ukuthi izophuma, okuzayenza ukuthi u-2023 yena angaphumi njalo kuyini.
Icelele MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe elasekela amalunga ebandla le-CCC lizasekela bani kukhetho oluzayo?
Kufuze sigijime ngemva kukababa uThamisa ngoba kuye yedwa imbusimbuna ukuthi engakhulula abantwana beZimbabwe abayikhokhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Isikhulumeli sedalela eParliamente umnomzana Jacob Mudenda uthe amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change kufanele engagqoki izembatho ezilithanga kuleli dale njengalokho abakwenze izolo befungiswa ngoba kungumbala webandla labo. Kodwa umnumzana Thandai Biti, omunye wabasekeli bakamongameli waleli bandla njalo oligqwetha, utshele intatheli izindaba izolo ukuthi isinqumo lesi asiko emthethweni ngoba akusicala ukugqoka ithayi kumbe ihembe elithanga ebonisa ukuhlonipha. Uthe okungafunakaliyo ukuthi umuntu agqoke ikawuso kumbe ilembu elinjengalawo awazakala ngokuthi iZambia. Amalunga edalela eParliamente asanda kunqoba kukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula afungiswe izolo, njalo amakhansila asethethe inyathelo elifanayo kwamanye amadolobho. Ilunga le-CCC unkosikazi Sichelesile Mahlangu obesedalela eParliamente izolo uchasisele uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ngomhlangano abawuqhube lebandla lakhe phambilini kokufungiswa.
Ngo-9 o'clock sambe sahlangana ama MPs amacha lamadala angene ngokurecord la angena ngokuthiwa ngabanye kwethu. Sanikwa ama books ayiwasidayo standing rules. Siqeda lapho sasesitshelwa nje ukuthi sizahambisa njani ezinye isikhathi semini lapho esesiyahlangana khona sesisiyacutshwa ukuthi singene edalela eParliamente. Seqede lapho around 12 sasesiyahlangana ke iparty yethu i-CCC. Sihlangana lapho besihlangana lo president bekuqala ukuthi uhlangana esikongratulator esikhedlala ngendlela okumele sisebenze ngayo. Since iparty yethu kuthiwa yi-Citizen Coalition for Change, upresident ubesitsho ukuthi yes, sesingeni ngekodwa kumele sibuyele ebantwini abayibo abasikhethileyo siyebonga siyesebenzela abantu izindawo zonke nje sibona ukuthi siyahlanganena nalabantu ema-church ngaphi ngaphi zonke nje indawo sibe sebantwini singaphumi ebantwini. Wagqugquzela kakhulu ukuthi ama-MPs kawahlale ezigabeni zayo ukwenzela ukuthi lanxa sebephenduka sebecela ivoti kungabi yinto entsha, kungabi uze ukuthi sokuthiwa hhayi thina u-MP kathi besivele singamazi. So ucelile umongameli wethu ukuthi siyehlale ebantwini sisebenze labantu.
Ngezindlela selizimisele ukusebenza njalo esigabeni sakho kuyini okukhangeleleyo?
Imina esigabeni sami engikhangelele kakhulu kulama projects ayecelwe ngabantu singaka recall ayesasizawa sebenzisa ngemali yethu ye-CDF. Sengizimisele ukuthi siyawaqedelela ngoba sashiya wasalela emoyeni ngoba kwafika isikhathi sokuthi singakaphutshisi kwangena indaba yama-recalls. So mina ngiqale ngevuka ephelileyo ngekuthende nalesidlulileyo bengisabonga izakhamizi. Ngesandla nalenzayo ngizabe ngibonga futhi izakhamizi ku-ward 19 lasemaperi ebheni. Ngisuka lapho sengibiza-ke umhlangano ngoba ngiyabe sengile nto engimumetheleyo embelele ephalamenti. Bengingeke ngithi sengizokwenza i-feedback ngalanto engimumetheyo. Sengizaqalisa-ke ama-feedback ami lokubiza ama-stakeholders whereby sesiqedelela ama-projects ethu ngemali ye-CDF.
Isikhulumeli sedalela ephalamende umnumzana Mdenda uthi abantu bengagqoki impahla eziluphawu lwebandla. Kuyini okwenzakeleyo njalo lina liphendulela thi?
Kukhanya abangene ekuqaliseni u-Honorable Chinotimba nguye osukume wafaka i-point of order ukuthi abantu bangani bagqoke iregalia. Uspeaker wasethembisa ukurula ngemva sebeqede ukushare in abantu. Uthe sephendula-ke wasesitsho ukuthi abantu next time bengabuyi begqoke imbala yama-political parties abo. Sase sizama ukumbuza ukuthi njengoba kulabanye abagqoke i-green uthini ngabo. Wakhanya esithi yena userulile and ubekile but asithi mina ngivele ngile outfit yami eyiyelo asozingekela ugqoke i-outfit yami eyiyelo ngoba ayiso regalia. Kungenzeka ukuthi ngayithenga kungakabi lephathi elekhala yeyelo, so sokufuze ngingasagqoki yini impahla zami. Njalo futhi khonokho akukhulumileyo uspeaker akukho oku-standing rules order book ukuthi abantu okukhona ukuthi abantu bengabuyi begqoke iregalia ebhalwe i-political party. Akutsho ukuthi ikhala leyi kayivunyelwa ngoba nxa enxesa sithi ikhala leyi ayivunyelwa, that means abe-MDC alliance akusafuzanga bagqoke red, abe-ZANU-PF akusafuzanga bagqoke green yellow ngoba labo yini ikhala balayi ikhala eyi-yellow balayi ikhala eyi-white. So asikwazi ukuthi abezama ukuchazana ukuthi abantu sokuze bagqoke amakhala anjani.
Lo ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula edalele ephalamende obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ukhetho oluzayo solusondele kodwa amabandla ezombusazwe akhanya esemadolonzima emkhankasweni yawo. Sokusele inyanga eziphansi komnyaka owodwa ukuthi kwenziwe ukhetho. Kweminye iminyaka ngalesi sikhathi kuyabe sokuxokozela kuluthuli amabandla ekhankasa. Kodwa lomnyaka kulandela ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula, amabandla akhanya esephumula ngemva komkhankaso obusenzakala kumaviki ambalwa asanda kwedlula. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, saqala ukumbuza ukuthi ulubone njani ukhetho olusanda kwedlula.
Akukho kutsha engikubonileyo kukhetho lolo lwenzakale manje. Sibone vele sihleli sikubona ukuthi abemakhaya bavotela iZANU, abedrobheni bavotela i-MDC, i-SCC ne-MDC abaphikisa uhulumende obusayo. So angiboni ukuthi umuntu ohlakaniphileyo kungamenza abe excited or ajabule ukuthi hawu siwinile, ngoba lokho angithi ngumpikitsha nje osibonisa isayide thize njalo isayidi engasiyo yonke esivele siyazi. Khonoku ukuthi kuphume kufanana, kufuze ukuthi umuntu ozimiseleyo ngendaba zokuwina omnyaka ozayo azibuze ukuthi kanti manje maso kusenzakala kanje omnyaka ozayo kuzowenzakalani.
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo lolu oluka-2023 olulenyanga nje ezilutshwane ukuthi lwenziwe, kubona ungani luzahamba njani?
Uma sikhangela ke sikhangela lomnyaka ezayo lokhetho olukhangelelwe ukuthi lwenziwe. Kufuze sizibuze njengabantu bezibabhe bazibuze futhi nalabo abaphakathi kokuphikisana nabo abezana ukuthi njengoba into iphume njengoba vele bekukhangelelwe ukuthi izophuma okuzayenza ukuthi u-2023 yena angaphumi njalo yikuyini. So mina uma kuyikuthi bengikulu laba abaphikisana nohulumende bengizozibuza lowo mbuzo ukuthi njengoba kuphume kunje kusho yini ukuthi lalezi ezika-2023 ziyaphuma zinjalo. Enye into futhi ebengizozibuza yona if bengu-opposition yile yokuthi njengoba sithe thina siwinile abe opposition siwine ama constituencies amaningi kangaka kwangabi lo msini akulo ke wathi zekhi yathi bawamukele bayamukela impumela kakuhle kwaba mnandi ngomnyaka ozayo ungathi sokuthe kwaba lo kucila khonoko ku-regate okuhlala kukhala ngakho eZimbabwe izani besithi how lina lithe liwina sizange sicomplain last year izekhi lenzele kuhle umsebenzi wenu kanti manje selikhala ngani manje kuthulibele lingabantu abangawazi ukuluza lingabantu abangamukeliyo malithe lanqotho. So kulobuqili kulobugalatshane obuzenziwa kusetshenziswa nale election kuthiwa khona izekhi isiyinto enhle kakhulu eyenza ama-election achiye kungela msindo. So next year ngomnyaka wezayo masokuthe kwadliwa laba abaphikisayo umsindo bazowenza njani?
Khona ukwenza kwebandla lezaphu ukubone njani kuyathembisa na kumbe vele yikuchitha nje isikhathi okwenziwa ngabezaphu?
Izaphu libandla lidala angiboni ngani ngabantu asebebambelele entweni eyadlulayo. O mina ukuba nanzela kwami uma bekukhuluma indaba babonani sebeyilaba abantu abafuna ukuyenza ipolitics of coalitions ukuthi bangabamba iside ethize kumbila abantu abayi 20 bese kuthiwa khona njengoba linabe abe CCC nani line 35 first time sen sibe ne 55 manje ke impumela leyenza kale manje boni ngani ibalahlisile kakhulu ngoba abenelisanga noma usuhlanganisa for example inumbers zabo eze Cholocho South for example hlanganise le CCC kwakina kungenzanga mehluko. So imboni ngani nje bahle babangalaba nabantu ukuthi mabe hlakaniphile bekufuze vele bahle bakhohlwe ngo 2023 ngoba hayi babedlalisa isikhathi njengazi ukuthi babekwenzelani.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lwezombusazwe icele le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lasekela amalunga ebandla le-CCC ancintisa kukhetho olusanda kwedlula. UKhuphe waxexebuka kucele elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora wathi kasafuni ukuba kulelo bandla ngoba lilobudlelwano lebandla leZANU-PF. Ngalokho watshela abalandeli bakhe ukuthi bavotele amalunga ebandla le-CCC kukhetho olwedluleyo. Lokhu kwabonakala ngabanye njengendlela yokuthi uKhuphe usefuna ukuba ngomunye wenkokheli zebandla le-CCC okungathakazelelwanga ngabanye. Sixoxele sikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Ntando Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
UDokotela uThokozani Khuphe ulokujabula okumangalisayo kakhulu ngempumela yama-by-elections lawa adlule ngenyanga kaMbimbitho. Abalandeli beStudio 7 bazakhumbula ukuthi uDokotela uKhuphe ngunhlolanja wasungula umkhankaso okuthiwa hashtag beat the pot, no vote for Monzora, no vote for ZANU-PF. Waphinda njalo mhlana zimatshumi amabili lanye ngoMbimbitho wamemezela ukuthi abantwana bonke abeZimbabwe kanye labalandeli bakhe bavotele ibandla le-CCC. Ngokunjalo abalandeli bakadokotela uKhuphe kanye labantwana beZimbabwe bahamba bayavota ngobuningi babo bavotela iCCC. Waphuma impumelo enhle kakhulu leyi oyenza ukuthi iCCC ibe lamasithi angu-19 phakathi kwe-28 ade contestwa kudale lephalamende. Siyathaba ngempumela leyo ukuthi umntwana ozeleyo ole-2 months ukwanisa ukudla ibandla elile-42 years libusa ilizwe leZimbabwe.
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka ka
2023 libonungani liza ngena kukhetho lolu njani lizasekela yini ibandla leCCC
abalaleli beStudio 7 bazakhumbula ukuthi uthe ukuqala umbimbitho lonyaka uDokotela Khuphe uyenze umhlangano labo nozindaba kobulawayo lapho achaze khona ukuthi njengebandla leMDCT kusiwa phambili sibezasebenzelana lamanye amabandla aphikisayo ukuze kufuqwe uhulumende wezanu PF lo ohlukumeza abantwana bezimbabwe uphinde wakugcizelela lokhu mhlana zimajuma amabili lanye ngombimbitho lapho atshele khona abantwana bezimbabwe labalandeli bakhe ukuthi kabavotele ibandla leCCC siya kuma-by-elections okucacayo ngalokhu yukuthi sisiya kukhetho luka-2023 sikhangelele ukuthi abalandeli bakamama uDokotela Khuphe basekele iCCC njalo bagijime ngemva kukababa u-advocate Nelson Chamisa ngoba kucacile nje kumuntu wonke ukuthi uma ngasifuna utshintsho lapha elizweni leZimbabwe kufuze sigijime ngemva kukababa uChamisa ngoba nguye yedwa umuntu simbona ukuthi engakhulula abantwana beZimbabwe kugqili abayikho khona okwamanje abayikho khona
kule ndaba ezimbalwa eziphathelane loluhlu lwabavoti i-voters roll esibone zivezwa ukubana azihambi kuhle lina njengebandla lithini
okucacayo kumuntu wonke weZimbabwe ukuthi kuselohambo olude ukuze silungise i-electoral act yethu sibe lama electoral reforms ngoba siyakwazi ukuthi ngokhetho oludlulileyo ama-candidates azanganikezwe i-voters roll e-updated e-capture wonke umuntu akwazi ukuthi kusebenze iphi voters roll ku-election le edlulileyo siyakwazi kwezinye indaba kulama allegations awe vote buying ukuthi abantu abamnadi bethengwa ngomumbu bethengwa ngamabhasikile ukuze bavotele amanye amabandla kwezinye indaba ama-polling station abefakwa emaguswini kwezinye indaba ekungacaci i-voter inspection le-voter education so esingathi khona amabandla aphikisayo kufuze afuqe ukuthi kube lama electoral reforms sisiya kukhetho luka-2023 njalo zeki kufuze ifuqwe ukuthi itshengise ukungakhethi ihlangothi sisiya kuma elections alandelayo ukuze impumela yokhetho ibe impumela ezathathwa ngabantu bonke beZimbabwe serious ungabi lomuntu ozancintisa ioutcome ielection ezayo
umnumzana Ntando Ndlovu isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe umkhokheli wecelele MDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo
Ngomsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi idale lephalamende elitsha elakhiwa eMount Hampden seliphelile njalo sokusele ukuceciswa nje kuphela. IMount Hampden iphandle kweHarare okungumango ngamakhilomitha amachumi amabili lanhlanu. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uhulumende kafuni kukhuluma ngodaba lokukhethwa kukamsekeli kamongameli welizwe. Ilizwe selenelise umnyaka odwa lingelamsekeli kamongameli ngemva kokusuka esihlalweni lesi kukamnumzana Kembo Mohadi. Akulamthetho obamba umongameli welizwe ngamandla ukuthi akhethe umsekeli wakhe. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sibingelele basakazi beStudio 7 sibingelele lonke ngobuningi benu. Ngokuqala ngithanda ukubingelela uPresident uMkhondisi Moyo oweMthwazi Republic Party sokuhlonipha mhlonisho. Noma nje kuney'nkulumo ey'thile ey'khulunywa njengabantu nje abangazilutho. Into yokuqala engizafuna ukuyisho nje ukuthi njengoba abantu bethi sivotele iZANU bosho kanjalo noma iMDC Alliance. Ngiyazibuza mina ngokwami ukuthi yazi umuntu wakithi ongacabangi ngendlela efanele ngoba uyasibisela emuva ngoba ungabuka iMDC Alliance labakhuluma ngayo ibulawayo ngiyakithi thina abantu bemathepheleleni ungakhethekile umhlobo ukuthi ngumuphi kodwa uyathola ukuthi ikhansela lendawo yakubulawayo more than 17 councillors ngabantu ababuya esishoneni umuntu lo uzenza kanjani idevelopment enebuye emaswini onkosi yakhe asizameni ukuvula ingqondo imthwakazi yiyo iparty yabantu ngoba izokwazi ukuthi noma bavotele labo bantu ngokuya kwesikhathi ifake abantu bayini abazosebenzela iblawayo bebone ukuthi umgwaqo ugubhekile bepheje hayi umuntu osebenzela kwelinye idolobha alikho indebele elisebenza eHarare libe noma yi-MP yaseHarare noma libe yikhansela zinukene amakhwapha abantu bakithi lingalahlekisi abantu siyabonga enengikhulumayo ngenkosi yabo umfana oqhamuke etsholotsho laphayana ngaphansi kwenkosi umadubhula nyabona
linjani kwi-studio 7 kojonga umkoma chakuthi bonke laba vele heyi mina ngiyathaba vele ngomsebenzi eliwenzayo ngoba vele liyazisimule ezimbabwe okurongo okuqondileyo but okuninginingi liyazibonisa vele okwenzwa ngabantu abangafuni ukuthi siphile laba abantu bezanupiyefu kati yenu ulokhu zenu isikhulumeli sikamnangagwa lesi ukhuluma ngendaba ebhalagwe kulesi hlobo esabulawayo yini ngake ngala sihlobo esabulawayo ngapha emandebeleni that's why ukhuluma so ukhuluma ishiti yake yena leyo ubona nganini izimbabwe lokhu zenu ilizwe lakhe uthatha izimbabwe ukwenzelakhe sibi yibo abantu abangafunakaliyo bona labo ngabo lokhu zenu umnangagwa ngabantu sibile nomnangagwa nguye futhi waye nguminist of justice khonapho ngesikhathi segugura hundi ekhokhelile kuzeni iqembu lankhona so khonapho vele angikwazi ukuthi nxa bekhuluma so baye bepolisa kana baye benzani shuwashuwa ngabe kulabantu abakwaziyo vele ngabe mina ngiyabatshela ukuthi behambe khona ngale bhalagu bevusa abafi bona ukuthi kungavele kufuka umuntu kuphele echabanga into engalunganga ngabantu nalanga na edilizi lokuzeni izinto ezenzwa ngabantu behle behlanye sini ngoba kulunganga konoku yiko kutshengisela izimbabwe ibambeni kona mina vele kuyandina mina yadina kuyambhowa mina ngikhuluma so mina ngisomndebele mina ndishona mina ngisuke emashonaland but hayi kungicabule ngenye indlela yokuthi vele isted ukuthi siyakilizwe sonke vele sebediliza ngenye indlela sebezwisa ubuhlungu ngamandebele lathi thina mina yazi ubuhlungu kakhulu ngoba ukufa komuntu hhayi asinto elula yona le izanupf okwakathesi kathesi yenza ama-primary election nabo balwa khonapho nxa besilwa akula muntu even obotshwayo busy ukubopha abantu be-opposition bona laba vele every day kuyalwiwa imibhobho le mibhobho bekombana ngemibhobho khonayo amapolisa akabophi but uyabezwa bekhuluma kuphela kungavele kuthi umuntu we-MDC ekhulume kuphela kana umuntu we-opposition ekhulume ukuthi no athina sifuna ukhipha umnangagwa wathi beliyenza umhlangano selibotshwa lifike emayelokuzeni emthethwandaba ngani akula cala liyakhululwa lidlela isikhathi kuphela bantulazi fokolo zabantu leli
salibonani salibonani kwi-studio 7 abasakazi bangingababingelela siyabonga ukusakaza kwabo kunani kangaka besakaza iqiniso bakithi ngicela ukuxwayisa kulo undoda othi abantu abavotele ifani le-MDC wena ndoda futhi yazi wakhuluma i-MDC ngcono kuyifani ma ukhuluma ngezani uzahlazisa abantu uyanyanyisa abantu ngoba izani kunini kunini isesihlalweni abantu behlupheka sihluphekane ngenxa yenu lina bantu bezane nawe wena okhuluma ngokwenza abantu behlupheke cela ukuthi lime kancane ngaleyo ndaba yezanu yenu le maneni kancane ngezanu yenu njalo lowo buzo ababuzayo ukuthi kukhona umqondisi kungani uphumile engavotelwa kuma-bi-election umqondisi kanti ukhulumile izanu kudala irigile ama-elections dale waye uyarigile manje umqondisi ukhulumile phela ukuthi yena kungani engangeni umangazi okudala bayathethe uyakhuluma bayakhuluma ukuthi bona sebewinile mayelena isafunani isavotelana ngoba umnangazi sikhulume sebewinile nalo sicela izeke iphume kuzanu ibe izeke ezinele kumbe ukukhitshwe bonke laba abasebenza kuzeke kuchathwe abasebenza bazasebenza ngobuqotho ubekele kurozo vanthu vakhathele kathi ngicela kwamanye amazwi inxa yenu ngicela kwamanye amazwi ahlupheke sahlutshwa futhi inxa yenu lokhu lithi izame 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 yini lokhu yini izame abantu behlupheke ngicela ukuthi like likhulume into lengqondo umuntu ezakhuluma evula umlomo wakhe avulele into lengqondo iphathi yakithi esindebeleni seyikhona emarapheni ingamqondisa izayo leqiniso izaphu yebo seyibona kodwa izaphu asiyayithembi ngoba yesithengisa maybe singayivotela gcine futhi ithatha amavoti sakusakhonale eharale izaphu mayifuna ukuthi kona kubanjwana kayiphume ezimbabwe ibe layo ifune ilizwe layo khale sina sikhaleli lizwe ifune ilizwe leli kodwa kubuye kithi izaphu ma ingaphuma ezimbabwe vele seyifuna kodwa ma iloku isitiyona ifune izimbabwe yabashona ikhohle la ngiyabonga ngiyabonga nithule ukukhuluma kwento ukukhuluma amanga lesikona ngiyabantu bevoteli zami zami kunini sihluphi yabo
salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7 lona okhuluma ngokugift isondoku basakazi bengithanda ukubuza la ngesikhathi uDouglas Monzora ecotsha amalunga e-MDC Alliance ayengene ku-MDC Alliance ngetiki le-MDCT wayesithi sebevayolethe umthetho wepharty bajoyine MDC Alliance ongokomthethosisekelo weqembu le-MD ngomthethosisekelo we-MDCT ma ujoyine elinye iqembu automatically yabo usuzicotshile kulelo qembu so yikho wabe-recallwa so yena njengoba yena eyi-leader ye-MDC sesithi uyi-leader ye-MDC Alliance ngeke bamrecall yini bemcoshe ukuthi ngoba usezibiza ngokuthi uyi-leader ye-MDC Alliance lapha ngicabanga ukuthi ama-advisors kaMzora amgwenxe kakhulu ngoba sebezamcotsha vele ngoba abantu babecotshwa becotshela ukuthi hayi bajoyine ini i-MDC Alliance so ma bejoyine i-MDC Alliance kusho ukuthi abasaqualify uba ngamalunga an-IMDCT bayikho babewarecall so yena njengoba esejike ngapha thina simazi uyi-leader MDCT sesithi futhi kuyangena e-MDC Alliance kanti uyi-leader yamaqembu amangaki iyi-leader yamaqembu amangaki uDouglas Monzora ngani ipolitiki yamhlula manje ndingiyabheka ngiyabonga uhlalanze ethembisa
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine usethese umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations icala lokungathathi manyathelo kudaba lwempi yelizwe lakhe lele-Russia. UZelensky utshele umanyano ukuthi uyehluleka ukulandela indikimba yesisekelo sombuso wayo othi wabunjelwa ukuletha ukuthula emhlabeni jikelele. Lokhu kulandela ukutholakala kwezidumbu zabantu ababulawa ngesihluku edolobheni leBucha elalithunjwe ngamasosha akweleRussia. Kodwa uhulumende weleRussia uyalandula imbiko yokuthi ngamasosha elizwe lakhe abulala abantu laba. Kule mbiko ethi isihluku esikwelinye njalo idolobho eleBorodyanka singaba sesedlula isihluku esibonakale edolobheni leBucha ngoba kucathangelwa ukuthi kule nkulungwane zabantu ezabulawa mahlayana ngamabutho akweleRussia.
Babakandimiri, Blessing Zulu, Baba Wande, Baba Choto, Tete Mavelas, Mike Wove, Azad Goriwa, Thomas Silvasi, Murai Jena, Loida Moyo, Mangujwa, Chingrei Matondo, Owero, Rutendo Mawere, Godfrey Mutimba, Mike Okariati, Kirimu Zamiri, Tandekile Mshanga, Uranai Musengi, Paziti Amdadigwa, Chris Dube, Chris Gande, Dunga Mili Ngomo, Black Sage Jeremiah, Sasbanda, Tuso Kumalo, Anasiti Andofu, Londolozi Ndofu. Ewa Kati Sia, Chinokura Ngarirai, Basa Kuru, Ramaka Sia, Basa Ramaita, Ibaba Banga, Safari Jema, Sandra Nyaira.
umhlabeleli ozithi yena moyo waseZimbabwe. Umoyo umlandeli njalo weStudio 7. Ingoma ithiwa Studio 7. Siyabonga moyo.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Libe losuku oluhle.